Siyabonga Simba Zininga olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo omhla ka 19 kunhlolanja 2018.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Uxolo zihlobo zami imchina ethu ya freezer lapha ngazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngiyakulamukela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 kunhlolanja 2018. Ngingutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Yisuka isifiso somufi. So manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga nabantwana bakhe. Into ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya wasenkayi ngomunye wabekade besemzini kaTshangirai e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba ngingube ngumuntu obelandela indizi zeZimbabwe.
Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe ePuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa.
Njengama-editors sasesifuna ukuthi no into ebesiyenza imbi besiqila izakhamizi. So kumele njengoba sokulalokhu obakuthi ngesikhiwa yi-dispensation kube lathi sibuyele ekusebenzeleni kuhle sihlonipha umsebenzi wethu njengetetetu zidala.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum kumbe iZinef iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli izindaba izikhuthaza ukuba zilobe kuhle phambilini kokhetho. Amaqembu omdlalo wenguqu athi iHighlanders leDynamos yiwo asezadibana kufinali yalo nyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield ngemva kokuphumelela kwimidlalo yesigaba sama-semifinals. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Yenkulungwane zabasekeli be-MDCT kanye leziphathamandla zaleli bandla sezibuthene eBuhera sikhuluma nje kanti abanye lokhe besendleleni. Emini khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene egcekeni le-Freedom Square eHarare zivalelisa uTsvangirai yena obhubhe ngolwesithathu ngeviki edluleyo. Abakhulume kulumbuthano bachaze uTsvangirai njengeqhawe lamaqhawe elisebenze katalala kumzabalazo wombuso okhululekileyo eZimbabwe. Ekhuluma la ekulumbuthano umnumzana Nelson Chamisa uthe ukukhethwa kwakhe lidale le-MDCT National Council ukuba aphathe intambo zobukhokheli baleli bandla kwenziwa okusemthethweni lanxa nje abanye abaphikisana laye besithi kwenziwa ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Namhlanje ke sisuke endlini sahamba sadlula eHarvest House sasuka eHarvest House ngokuba le address eFreedom Square siqede ngo 10 past 2 ke njengokucele ukuvumelana kwethu lohulumende ukuthi ngo 10 past 2 kufanele siye eCommando ke sisidumbu siyethwala ihelicopter siye eBuyera. So okwakade ngikhuluma ke isidumbu sesebuyera thina siyalandela siya eBuyera sesiya ke emsebenzini wokucina lapho siyafika simlalise khona emzini wakhe ke eBuyera eMahusekwa kusasa.
Uzwa njani baba Bebe, lizwa njani njengeziphathamandla zebandla ukuthi mpela selisiyamlalisa ubaba uTsvangirai kalisoze lafa lambona njani?
Ngizwa ngithuthumela ukuthi kambe shuwa umsebenzi lo-ke okade ungaka akade ewuphethe ngumsebenzi esizahamba lawo sibili siyewuthutshwa. Ngiyathandaza ke kumlimi ukuthi-ke hhayi amandla akhe lawo akade elawo lo mbono wakhe akade elawo lesifiso sokuthi thina-ke usiqhube ukwenzela ukuthi ke abantu beZimbabwe babe lenhlala kahle yakusasa ngoba ukuqhakathekileyo phela singakhohlwa ukuthi lanxa iZANU-PF isincedisa ke ekuthini ke njoba ubaba uthandela idiskile ukuthi uzancediswa istate akutsho ke lokho ukuthi khona ke thina owethu umsebenzi ngokufanele siwufeze ukuthi ke sisheze lokho okwakuvele kumelwe nguye ubaba uthandela kungumlando womuntu wonke keZimbabwe ukuthi bakithi angabe selele ngokuxolo kodwa silakho ke phela ukuthi kufanele sibe kwasina sikhiphe izanu izanu siyikhipha ngokufaka ama councillors eMDC nxa sikhiphe izanu siyikhipha ngokufaka ama MPs eMDC nxa sikhiphe izanu ke bese sivotela ke uPresident weMDC ngibona ngani ngaleyo ndlela ke hayi siyabe sike sesigcwalisile kube siwufezile ke umsebenzi owaqaliswa ngobaba uThandazi.
Umnumzana Pedniko Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT. Sixoxela esendleleni esiya eBuhera. Kunjalo nje abasekeli bebandla leMDCT kanye labalwela amalungelo oluntu bathi usizo oluphiwe imuli kaTswangirai nguhulumende kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lubavale amehlo babe sebebona angani uhulumende weZANU-PF nguhulumende olozwelo. Kubika uMavis Gama eseHarare.
Limbono iphume ngemva kokuba uhulumende ethethe isidumbu sikamuyi sayagcinwa enkambeni ye-One Commando Barracks okungumkhuba owandise ukwenziwa lapho kubhubhe iqhawe lesizwe loba bakubutho abalezikhundla eziphezulu. Echaza isizathu sokwenza kanje kumuli yakoTswangirai abangane lezihlobo abasesililweni sikaTswangirai eHighlands ngesonto, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakubone kufanele ukuthi uTswangirai anikezwe inhlonipho efaneleyo ngoba wayeyinhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Wayeyindawo yakaZulu wafutshukulu uya nemzimayi kunobata mabili akathi kuthi actually to tsikira ndikauza hulumende yangu yayo kuti pakurapa kwa former prime minister wenu isu sehurumende tichaita sei tichabatsira. Saka nimuzukuru saka iwouya hanzvadzi kana urimuzukuru iwa hanzvadzi munozonguya kwatiri kutogadzisa zvamadini zvamataura.
Umnangagwa uthembise njalo imuli yakoTswangirai ukuba uhulumende uzaphathisa kukho konke okudingakalayo okubalisa indleko yesibhedlela ngemva kokuba abemuli bebike ukuba kulesikwelede sezigidi ezimbili zamaranzi. Kodwa abalandeli bebandla leMDCT bathi abayisiziwula njalo bayayibona imizamo kahulumende weZANU-PF ukusebenzisa imfa kaTswangirai ukuzenza abalozwelo lobuntu kanti kukhona bakuchathameleyo ikakhulu khathesi phambilini kokhetho. Omunye walabo kunguThabangani Wondoma wasePlumtree obeseHarare uzakhalela abakoTswangirai osola ukwenza kwahulumende.
Silahlekilwe njengelizwe sifunda izinto eziningi kuba uTswangirai umuntu wayelothando ngabantu wayengakhangali isigaba lesigaba umuntu wayekhangela ukuthi abantu bonke bahlezi kanjani yiso kathi siyisifiso sakhe. Yikho kathi cabanga ukuthi njengohulumende kaMnangagwa kulezinto eziningi ezimele ezachiya zichiwe ngubaba uTswangirai uthi ngaba bazilungisisa. Esinye sendaba yakhona indaba ye-devolution yokuthi uZulu kandaba kwanisa ukuzibusa bezwanana laye beseduzane bengabi khatshana yiso kathi isifiso somufi. Yikho esikukhangelayo njengozulu kandaba weZimbabwe ukuthi ngabe bamnikeze la ithuba lokuthi ngabe ulawo useZimbabwe ngabe bekhuluma ngabaphathi amaqhawe elizwe leZimbabwe ngabe laye bamnike ithuba lokuthi laye ebese Heroes Acre. Yiso kathi isifiso somuntu lomuntu obuye lapha osuke kwePlumtree lowo Bulawayo yikho into kathi beyikhangelela njengozulu kandaba.
Kuwondoma ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende athi esengohlonipha uTswangirai ngoba engasekho.
Abazange engisihlonipho kuye ubaba uTswangirai ukuthi umuntu onjani bathi bamnikezani ukuthi abantu labo bebe lokukholwa ukuthi sebetshintshile ekwenzeni kwabo kuqala. Siyakwazi ukuthi ubaba uTswangirai umuntu owatshaywayo wahlukumezwa nguhulumende kaMugabe. Yinto esifisayo ukuthi thina sesifuna ukucitsha khonoba ukuthi abantu batshaywa abantu ngababe ngabantu abazikhulumelayo abantu bebonisana ukuthi bengathatha ilizwe labo belihambisa kangakuphi. Yiso kathi sisifiso somufi so manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga nabantwana bakhe yinto ebuhlungu kabi kwabantwana beMTC.
USolomon Ngwenya wasenkayi ngomunye wabekade besemzini kaTswangirai eHighlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba nginguve umuntu obelandela indizi zeZimbabwe. Ubaba uTswangirayo ubengekho used ebuyeni emabuthweni, kodwa isimanga all of a sudden usefile. Usesiba liqhawe ngoba usefile. Kuyama kumangalisile kunyethusile lami nje labantu ethi ngikhuluma labo akubaphathanga ukuthi kukhona ubaba uTswangirayo kazange ebele history yokuthi yangeniswe emabuthweni. Kodwa ngoba sefile, sebemise emabuthweni. So let's say thukile sikhathazile njengozulu weZimbabwe.
Umqondiso manyano wokuhluzisisa isisekelo sombuso owe hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi abakukhangeleleyo njengenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yikubona uhulumende efeza izifiso zikaTswangirayi ayehlezi ezikhankasela sikhathi sonke ehlukunyezwa nguhulumende munye owake wambhaxabula waze wavukela esibhedlela.
Thina ngokwethu njenge-civic society siyakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sirecognize umango wahanjwa kubaba uTswangirayi esivulela indlela e-democracy. Siyakunanzelela njalo ukuthi ngayena akasukumanga ngendlela asukume ngayo from 2000 way back there. Nga namhlanje asikwanisha ukukhuluma ngendlela yenabo. So sidanile silokukhala kakhulu. Inkosi ke sizohlangana nabanye ngingene kuprogram sizosiyembeka.
Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezifundi kumazwe akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern Africa Students Union SASU umnumzana Alistair Funye utshelela umsakazi ukuba yikhona bezobona ukuba kuzolandelwa na lokho kwakukhalelwa nguTswangirayi.
I-sacrifice ayenzayo elwela idemokrasi eZimbabwe. Ubaba uTswangirayi singakhayela ekusebenzeni kwakhe ngumuntu obehlonipha abesifazane, ngumuntu obehlonipha amayuthi. So siyananzelela ukuthi ngumuntu owaye unite abantu, ehlanganisa abantu. Wayengela ukuthi uvela ngaphi, uluhlobo luphi, ukhuluma luphi ulimi. So ukubuya kwami lapha nginginspirwe yivision ayeyiqalisa.
Umzimba kaTswangirayi uzobekwa ngolwesibili ekhaya lakhe okuthiwa kuko Humanikwa eBuhera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende akwele South Africa namhla lawo akhale kanye loZulu weZimbabwe ekhalela labakoTswangirayi. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Enkulumeni yethu le kudale lePhalamende kwele South Africa namhlanje umkhokeli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthe uzahlala emkhumbula kakhulu umoyi ngoba wamfundisa okuningi kwezombusazwe. Umnumzana Maimane uthe nxa ekhumbula uMui akakhohlwa inkulumo ayethulayo ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe azantshontsha ukhetho ngo-2008 lapho ayekhuthaza khona uZulu weZimbabwe ukuthi angalilahli ithemba.
We lost a dear friend, a fellow opposition leader, a prime minister, an activist, a husband and a father.
Silahlekelwe umngane omkhulu, umkhokheli webandla eliphikisayo, umkhokheli kahulumende, umgqugquzeli wezombusazwe kanye lobaba womuzi. Wangipha inhlakanipho lezixwayiso ezinkulu kakhulu. Umogeni wayetshaywa echiwe esebangwa lezibi amahlandla amaningi ngenxa yenkolo yakhe kwezombusazwe, kodwa kazange ngitsho ahlehlele emuva.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi umhlaba wonke uyakwazi ukuthi umnumzana Tswangirayi wanqoba umongameli uMugabe ekhethweni luka-2008 kodwa uMugabe wathatha ngodli iintambo zombuso. Umnumzana Malema uthe isifundo abasithole kulesi sehlakalo sikaMui ngesokuthi ngeke bavume into efanayo le yenzakale kwele South Africa.
We say to the people of South Africa, we must learn from the mistakes of Zimbabwe and in honor of Morgan Tswangirayi.
Sithi ebantwini baseSouth Africa, kufuze sithole isifundo emaphutheni abantu beZimbabwe. Indlela esingahlonipha ngayo umnumzana Morgan Tswangirayi ukuthi singavumi ngithola kancane ukuthi labo ababusayo bahlale ngenkani esihlalweni kungakhathalakile ukuthi abantu abasafundi.
Umkhokheli webandla le-United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa yena uchaze uMui njengesibonelo esihle e-Afrika jikelele. Ngemva kokucotshwa kwakhe kuba ngumongameli wakwele South Africa ngeviki ephelileyo, umnumzana Cyril Ramaphosa wethula umbiko wenduduzo wathi izalwane zonke zakwele South Africa zimi ndawonye lemuli kaMui ngalesi sikhathi sosize. Inhlanganiso yasebenze ekhosatulayo yahle yethula wayo umbiko wamazwe enduduzo isithi amazwe wonke asezansi yezwekazi le-Afrika kufanele amhloniphe uMnumzana Tsvangirai ngokuba inkokheli lwela amalungelo ezisebenzi lakaZulu jikelele ngendlela ephezulu kakhulu. Ikhosatu iveza futhi ukuthi uMuyi ubaphe isibonelo esihle abazahlala besikhumbula. Owaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo ezisebenzi kwele South Africa uMnumzana Zwelinzima Mavavi yena uthi uMnumzana Tsvangirai wadela konke ayengakuthola ukuze alethele uZulu umbuso okhululekileyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli zindaba izikhuthaza ukuthi phambilini kokhetho kumele zilandele imilayo yokuloba indaba eziqotho njalo zingathathi hlangothi. Kubika Anastasia Ndlovu.
Ekhulumisana lentatheli zindaba kobulawayo eMedia Center umqoqi wenhlelo zezinefu uMnumzana Njabulo Ncube oyintatheli izindaba edumileyo uthi abahleli kumele behlukane lomkhuba wokuphonguloba nje mahlayana bengalandelanga iziqinisekiso zokuloba. UMnumzana Ncube uthi sebebhode kwezinye izigaba zelizwe njalo lapho abangakafiki khona basazofika ukuze kungabi la muntu osola indlela intatheli izindaba eziloba ngakhona.
Tesla njengama editors sasesibona ukuthi no into besiyenza imbi besiqila izakamisi so kumele njengoba sokulaloko abakuthi ngesikhiwa new dispensation kumele lathi sibuyele ekusebenzeneni kuhle sihlonipha umsebenzi wethu njengetetete zindaba okusho ukuthi asifuni ukubona intatete zindaba zikhipha imsakazo engelamasayiti wonke omabili.
UMnumzana Silas Nkala, intatheli izindaba esebenzela iNewsday wobulawayo, uchaze ukuba kuqakathekile ukuba inhlangothi zonke ezibona ngezokhetho zilandwe lazo kukhulunyiswane ngokusebenzelana lentatheli izindaba ngoba ukungasebenzelani yikho okudala ukusolana.
Njalo imidiya iyiyo ekhavayo itshela abantu ukuthi ekuyini okwenzakalayo ufuze ibe ngekhululekileyo ukukhuluma iqiniso elenzakalayo. Lokhu kungenzakala kuphela aluba ama-stakeholders anjengabo ama-political parties, ama-security sector, izeki yona le yiyo econductor ama-election ibakhulula ukuthi basebenze bekhululekile kungekho ukuphazamisayo. Njalo lokhu esikucela ukuthi njengama-journalists bakhulule ama-journalists ukuthi asebenze ekhululekile kungekho kungabavimbela emhlawumbe okungakompromisa ukusebenza.
UNkosazana Lulu Brenda Harris uthe labezombangazwe abayethusela intatheli izindaba kumele babhalwe ukuba yinto abayenzayo ngoba bawujwayele lumkhuba wokwethusela.
Ngithi njengabantu bezindaba nxa sibhala ngamapolitician besibhala ngabantu kumele sibakhiphe nxa bengasethusela sikhuluma ukuthi into lezi abazenzayo asizifuni. Kule ama-politician ajayele ukusethusela kakhulu njalo ama-editors ethu ayesaba ukukhipha lawo ama-threats ngesilungu. So yikho ngisithi nxa bengenza njalo ama-politician kumele siba-expose ukuphuma amaphepheni ukuthi into abayenzayo yona leyo.
Zana Lungelo Ndlovu uthi ukuvikeleka kwabo ngesikhathi kulandwa isikhathi sokhetho kubuvilibana ngoba sebekhona abacuphi asebeqalile ukuhamba bebalandelela befuna lokuba kwazi inombolo zabo zocingo lokuthi bahlala kuphi.
Into esikhathazayo kakhulu ehlezi
ingane isemakhandethu ngoba asikubonisisi ukuthi umumo umenza ngoba ukhanya ingane kulenhloli ezithola zisihlolisisa lapha ezingacaciyo ukuthi zekumisa kanjani kuyasethusa kakhulu kodwa hayi umsebenzi siyawenza sibili ngendlela.
Umnumzana Brain Marandu yena ukhuthaze intatheli izindaba ukuba zingesabi ukuloba iqiniso lakho konke okuza kwenzakala ngesikhathi sokhetho ngoba kungumlando wazo.
Nothi singeke ngesabi njengoba manje manje there's been ebe truthful needless ngeke ngisikubona ngoba sibe ama stories needless been truthful ngoba ngesabi
Intatheli izindaba ikakhulu ezisebenzela uhulumende zihlezi zisetheswa icala lokwethula indaba ezisekela uhlangothi. Ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokhetho kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje siqhubeka ngenxoxo yethu phezu kokufa kuka Mnumzana Morgan Tsvangirai yena obe ngomkhokheli webandla leMDCT. Isidumbu sakhe sithwalelwe emzini wakhe eBuhira namuhla njalo kuzabe kwakusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izifundi zesikolo seFlorida lapho kudutshulwe khona abanye abafundi lababalisi zithi kazisoze zithule ngodaba lokuthi imbhobho ekhupha inhlamvu eziningi ngokuphazima kweso kumele ingathengiswa amahlayana. Eletheki selitshengise ukukhathazeka emizameni yalo yokulwisana labohlobo lwesikhetish okuthiwa sebeza phathiswa lilizwe lase-Israel. Indleko zokwelatshwa ezibhedlela zeZimbabwe ziphezulu kakhulu okwedlulisileyo nxa umuntu eselatshwa imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane, izinso kanye lomkhuhlane wenhliziyo. Kubika uBathabile Masuku.
Ngenxa yendleko eziphezulu iningi labantu abagula umkhuhlane engathelelwanayo abenelisayo basuka bayedinga ukwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzaxoxisana leziphathamandla zempilakahle ukuthi kwehliswe imali ebhadalwayo nxa umuntu eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Ukwelatshwa ihlandla elilodwa ngemitshina etshisa igciwane lemvukuzane kubiza amadola angamakhulu amane. Uzulu wamukele isithembiso sokwehliswa kwendleko lezo ethi kungumlando kahulumende ukunanza amalungelo oluntu kanye lokwenza ukuthi umuntu wonke afinyelele ukwelatshwa elizweni. Umnumzana Thabani Dliwayo ngomunye walabo abajabulele umbiko kamongameli.
Navumela lalokho okukhulunywe ngumongameli welizwe ukuthi chemotherapy kumele iyehle from $400 to whatever amount yona le abayicabangelayo ngoba kuvele abantu kathesi abaningi babulawa ngumkhuhlane wecancer and abayenelisi ukuzibhadalela njalo ukuthi bayelatshwe. Sibo lokhu yinto enhle eyenziwe nguhulumende. Kungumlando kahulumende ukuba aphathise abantu balapha elizweni leZimbabwe. Yikho-ke lokhu siyakujabulela njalo kuyinto enhle. Sithi maqhubekele phambili besenza izinto ezithuthukisa uzulu wonke walapha ekhaya.
Unkosikazi Sifiso Bhebhe laye ujabulele umbiko kamongameli ethi iningi labantu babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa.
Into le ekhulunywa ngupresident yinto enhle kakhulu ngoba as it is ikhimotherapy vele iyadura and abanye bethu bagcina bengasayiqedanga itreatment ngenxa yokuswela imali.
Nkosikazi Nkosinesi Sandlovu uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi khona kulesithembiso lesi ngoba sekuze kwabhubha umuntu omqoka. Ethi njalo leli linyathelo elamukelekileyo ngoba abantu abaningi bengela medical aid yokuthi bazelaphise.
Sizwa sisiba lokudana sibe kakhulu nxa sisiza upresident esithi ufuna ukunegotiate ukuthi kwehliswe intengo yokwelatshwa njengeyochemotherapy ngoba sesinazele ukuthi sokuze kwafoma omunye umuntu ngikhona bekunazelela ukuthi hayi intengo yangikhona inkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalawa ama-medical aid ukuthi bakwanise ukuthi bazincediseke nxa belomkhuhlane lo. Lokhu kusuka kusidanise sibili kakhulu. Siyajabula sijabule ngoba kunazeleleke sokufe omunye kodwa sithemba ukuthi kuzayenziwa sibili yehle ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthi athole ukwelatshwa kahle.
Inani laba lomkhuhlane wemvukuzane libikwa seliqansile kakhulu ikakhulu ebantwaneni njalo iZimbabwe ilabantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayithoba mine mbili ekhulwini i-80% ababulawa ngomkhuhlane lo ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa lokuphuza ukubanjwa komkhuhlane lo emichineni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo lamhlanje amaqembu enguqu athi ele Highlanders lele Dynamos yiwo asizadibana kufinal yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le Highlanders lifinyelele ukuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano weZNA Charities ngemva kokunqoba elikwenzele Chicken Inn emdlalweni oqale ngesonto waphela namhla ngomvulo nge2-1. Lo mdlalo obumisiwe sokudlala imizuzu yangamachumi amahlanu lanhlanu ngenxa yezulu ebelilombane njalo ngaleso sikhathi iqembu leChicken Inn belikhokhela nge1-0 lihlohlelwe nguClemens Matau. Kuthe lo mdlalo usuqhubekela phambili iqembu leHighlanders laguqula isimo lahlohla kabili kumizuzu yangamachumi amathathu lanhlanu ebisele njalo lihlohlelwe nguAdrian Sila kanye loPeter Mudua. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe basesebancane okokuthi bayaphuza ukukhathala njalo lokhu bakusebenzise kwabasebenzela namuhla.
We approach the game today with attacking mentality.
Besikwazi ukuthi abantu esidlala lapho ngabantu asebekhulile yikho namhlanje sithe saqala ngesiqubu esikhulu kakhulu. Lokhu kusiphathisile ukubana siyenelise ukuhlohla kabili.
Iqembu leHighlanders elizadibana lele Dynamos lona elifinyelele kufinal ngemva kokunqoba ele Cape United nge1-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto. Lo mdlalo uzaqhutshelwa esigodlweni iHarare ngensonto njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Lo mncintiswano uqhutshwa kweyingxenye yenhlelo ezokuphathisa abafelokazi labagogekileyo abakubutho lesizwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Amalunga edalele parlamente akwele South Africa akhalela imuli yeZimbabwe lemuli kaTsvangirai. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Inkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.